kahla kumkhosi usenzela ukuthi labo makhelwane labanye nje odlelana laba abalesifiso sokuthi bakuncedise basondele eduze. So kuyakhulula inhlanganiso ezifana njengabo World Food Program lezinye ezihambelana lomsebenzi wokusiza abantu ngokudla ukuthi zenelise ukuqoqa isikhwama lokuthi zihlezi dinge lapho ezingathola khona umumbu lokunye okungancedisa elizweni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende acho ukuthi isimo sethu siminjani. Mhlambe bebesalindele ukuthi i-crop estimates enziwa ngabalimisi ukuthi bangene emaphandleni lapha batho ukuthi umumo wezilimo unjani, maybe ibingakaphelelisi.
Uhulumende uke wakhipha amanani kumaviki asanda kwedlula wathi yena isivuno esizatholakala lonyaka singafika 800,000 tons kuhlanganisela ukudla kwabantu lokwenkomo. Kodwa sibone umcebisi kahulumende ubabu Eddie Cross esithi lawo manani balawo ukuwaletha phansi abe ku-600,000 ngoba ilizwe lisebunzimeni akula kudla. Nxa sikhangela amanani lawa ungathi ilizwe lisengozini enganani.
Ngingakunika umzekelo ukuthi kulizwi ephelileyo iSouth Africa layo iphumile yathi hayi inani ebeselithe lona a few weeks ago sesicela ukuthi silehlise ngoba sesithe sabhodabhode emasimini sathola ukuthi umumo uwesi kumbe umubi okwedlula lokho akade yipho khona. So ngithemba ukuthi inani lelo liqamba i-800 at the time abantu bebecabangela ukuthi maybe izulu lingana lincedise nje izilimi ezinye ukuthi zifike kuvuthweni kakuhle. Kodwa nxa ngithi ngiyakhangela mina ngibona ngani inani liza kwehla vele from i-officially 800. So lokho kutsho ukuthi sizabe sisilela phose another 800,000 tons yomumbu. Umbuzo wesibili ubususithi okay umumbu lo ubusuvela ngayo. Esikhathini esiningi siyasithenga thina kakhulu eSouth Africa. iSouth Africa yona ingaba wehla kwesivuno okufika ku-7 million tons from inani abalithole ngomnyaka ophelileyo. Kodwa bazaba ne-surplus nje encinyane kodwa phela sizabe sesilwela sibanengi. iZambia la izadinga umumbu, iMalawi la izadinga umumbu, mhlawumbe leMozambique. Kodwa nxa sithi yakhangela iTanzania hayi bona baChina la abangazake beyibone. So amazwe amaningi eSouthern Africa akhangele lokuthi bakhulumisane leTanzania ukuthi yiyo engasinceda